Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthakazo omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesibili mhla ka 31 kumpalakazi 2019 ngutungameli Nkomo. Endabeni zekuseni namuhla, idalele High Court namuhla lizahluza isicelo somkakhe kamsekeli kamongameli uConstantino Chiwenga esokuthi akhululwe ngemali yesibambiso kucala aletheswayo elokuzama ukubulala umyeni wakhe. Iningi lithi liyathokoza ngokugqiba u-2019 namuhla ngoba ubungumnyaka onzima, kodwa abanye bathi kubuvilibana njalo phambili. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umthethwandaba we-High Court ukhangelelwe ukuhluza isicelo sikankosazana Mary Mubayiwa esokuthi akhululwe ngesibambiso sebheyili namuhla ukuze amacala akhe athoniswe evela ngekhaya. UMubayiwa ngumkakhe kamsekeli kamongameli weZimbabwe uMnumzana Constantino Chiwenga, njalo ubotshwe kumaviki amabili edluleyo esetheswa icala lokuzama ukubulala umyeni wakhe kanye lamanye awenkohlakalo. Ababili laba bakhanya sebesehlukana. UMubayiwa ube phambi kwenkundla kamantshi izolo, njalo udaba lwakhe ludluliselwe phambili kumhlaka 14 ngozibandlela. Kubika iphephandaba le-Herald, i-High Court iyo ezakutsho namuhla ukuthi uzaqhubeka evalelwe na eChikurubi Maximum Prison kumbe uzakhululwa. Iningi lithi liyathokoza ngokugqiba umnyaka ka-2019 namuhla ngoba lithi lizaphanga likhohlwe ngawo ngoba ubungumnyaka olukhuni ngenxa yokutshabalala komnotho, ukudula kwezinto, ukusilela kwemali emabhanga kanye lokusilela kwamagetsi lamafutha ezimota elizweni. Umnyaka lo ubulendlala embi ehlasele abantu abaphose bafike kuzigidi eziyisishiyagalombili, i-7.7 million abadinga ukudla ngokuphuthuma. Abanye bakhala ngokukhwela kwempadalo yabantwana besikolo besithi kabasoze bayenelise ukuhlawulela abantwana ekuvulweni kwezikolo kumaviki amabili alandelayo. Lanxa uhulumende ehlezi esithi ulenhlelo zokuthuthukisa umnotho welizwe, iningi lithi akulabubelo obuba khona, njalo lithi kubuvilibana phambili. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele siphathamandla seBulawayo Progressive Residents Association uMnumzana Thembelani Dube.
Ziningi izinto ezingathi zibe lidube ebantwini. Amafutha ezimota akhwelile kakhulu lo nyaka. Ekuqaliseni komnyaka besiwathenga kungamadola kamtini, kathesi sesiwathenga seyi-$18 kusiya ku-$18.50. Isinkwa besisithenga singama-90 cents, kodwa kathesi isinkwa besiyi-$18.50. Ngolunye udubo oluthe lwahlangana nabantu kakhulu. Then ngokunjalo futhi ukukhwela kwamafutha ezimota labana kubangela ukuthi intengo yemchova la ikhwele. Ungananzela kathesi abantu abaningi sebephephela emabhasini ayiwa lokho esele engamadola, kodwa ungananzela amabhasi lawana asuka minyane kakhulu njalo amelele isikhathi eside. Kathesi kuyatshiswa, yacuka abantu bemelangeni bemelele lawo mabhasi. Imchova iyaligedezela ingela bantu ngenxa yokuthi singama-$5. Elize njalo udubo olulokhu luqhubeka ngolwamagetsi. Endaweni eziningi amagetsi ayahamba ekuseni ngo-5 ayebuya ebusuku ngama-10:30 kusiya kubo-11 ebusuku. Phinde sithathe futhi udubo lwamanzi. Uzananzela kwidoda engingabobulawayo amanzi alensuku zokuthi abe ngekho, for instance, yakuthi ngensonto amanzi ayahamba ekuseni ayebuya ngolesi ntambama ahamba ngolesi senabe ngolesi ntambama so ngezinye zendike ezithi zikhona esikhanye ukuthi uzathi ke uvuleka lomnyaka olandelayo oka 2020 udubo luzaba khona kakhulu udubo lweschool fee ngoba indawo eziningi zikhwezile ischool fees zikubo 400 ama government schools zikubo 500 ukuthi ke amabhoarding akubo 4000 amanyatshana 6000 kusiya khona
izakhamizi zizakwenelisa konke lokhu ngomnyaka ozayo ubona kusenzakalani abantu bengatholi imisebenzi lelabo iholo lingakhuphuki
udubo lukhona vele sohlangane zakhamizi ukuthi sikhuluma kathezi vele kabasenelisi khona ukuthi bathenga izinto abantu abaningi sebeziphila ngokutshona benatha amanzi ezindlini khona ngoba ungananzela impuphu general impuphu oyithole ezitolo njengabhoda namhlanje yabi ngama-115-120 ama-10 kg le yama-$50 ukuthi i-subsidize yayikabi khona ikhona yabi uyayibona emkotweni ukuthi kathi iphuma njani bona bayebeyithetha ngamsozi bekwazi but uyahlangana base beyithengisa phandle abantu ngama-70 bond ngama-80 bond cash kodwa bethithi bayithenge ngama-50 RTGS yeswayipa so basically vele udubo sebephakathi kwala bantu singakhangelanga futhi udubo lokudla kuphela ziningi izinto ezizaqhubeka zihlupha abantu ungananzela into yamagetsi yona leyi vele izaqhubeka siya phambili ngoba kade sihlangane le drought ngakuyukuthi imbangele yokuthi vele ungabi la magetsi ukuthi uzambezinde singathi icaribha kayila manzi kusho ukuthi azaqhubeka amanzi akhona engekho ngoba kadesi vele izulu kalini i-drought sikhayanane layo so udubo lwamagetsi yinto ezaqhubeka okwesikhathi eside phinde sikhayane futhi udubo lwamanzi nxa vele izulu lokhu linganjanga kade ezinjoba kukhwamile la ukuthi amanzi emadamu kawakho sizaba lodubo olwedlula lolwesilalo kathesi ngoba already sesiku-water ration so nxa kuzulu lingakananga kusho ukuthi ngamalanga la amabili amathathu esiya ration azakhwela maybe kuyaze kusiba ngama-7 days or 10 days without amanzi ngenxa yokuthi kathesi sile-drought then uhlupho lwemchova ukudula kuzaqhubeka kudula njengamafutha alokhu elandela i-interbank rate kusho ukuthi izabe lokhu ikhwela ifuel every week ayelokhu iqansa every week iqansa okwezikhulu fees kamkhulumi ngoba abantu abaningi abasebenzi bengasebenzi kwenjalo le mali labo abasebenzi abathi bayithole incane kakhulu asazi ukuthi kuzohamba njani kumnyaka ozayo njengoba izikolo zikhwezile izikhulu fees nokudla lapho emashopu labantwana emabhoarding lakudla kuyakhwela kufuneka ukudla ngale ma-boarding school sikhanya ukuthi udubo lolu luzaqhubeka angilesi mhlawumbe kuze kube lokunye okwenzakalayo join imipirandi i-community mhlawumbe imali yethu ibe lezisindo ngoba kwakhathesi abantu nabantu imali yethu kabayikhangeli ngelihlo elihle
umnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ubekhuluma ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ekoBulawayo. Kusenjalo izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa lazo zithi u-2019 obungumnyaka onzima kakhulu kunhlangothi zonke zempilo. UBenedict Nhlapo usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umnumzana uTimothy Ngwenya odabuka esilobela osekukudala esebenza eMzansi uthi ibe minengi imizamo yempumelelo kodwa impumela mpu.
U-2019 ubungumnyaka onzima kakhulu kimi. Ziningi iy'nkinga nama-challenges ebengibhekane nawo emsebenzini. Nginethemba nokuthi u-2020 uzoba ngcono kakhulu kunalo nyaka esiphuma kuwo.
Umnumzana Junior Ngwenya yena ovela eKhezi emaphisa laye uthi bekukomnyama ubambile.
Umnyaka 2019 hey ubunzima kakhulu ngoba isimo somnotho hayi besingasihle sibili izinto ziyakhwela ngapha ama permit la besilawo beswa renewa athathi isikhathi futhi kanjalo ukuphuma nxa esephumile njalo aphuma sokulomnyaka owodwa ungasekho osudliwe isikhathi sithemba ukuthi ngomnyaka ozayo kuzaba ngcono thandazela futhi lokuthi izwe lakidlala libe ngcono.
Umnumzana Jonathan Mbetso dabuke eBedbridge uthi bekukubi emsebenzini lasemakhaya.
Esikhathini esiningi izinto mazikhubuke emashopu. Siyabheka esibayeni ukuthi sibheke noma lingalithokazi noma ijongosi ukuthi uzongenisa liphi ulithengise. Kodwa kulo mnyaka i-drought nayo ibinzima, ingenele kakhulu. Uthola ukuthi awusakhona ukungena nasesibayeni. So uthola ukuthi ekuthengeleni ifuyo ukudla nabantu kube kunzima ngoba nazo iy'nkomo zakhona ifuyo zakhona nazo bezingasathengiseki.
Umnumzana Bongani Mkhwananzi laye uthi ngumnyaka ozakhunjulwa ngokuhlukumeza impilo zabaningi.
abangane nomdeni zonke indawo wonke umuntu bezwakala ekhala kakhulu entweni eziphathelane nezimali abanye betholakala ukuthi balahlekelwe imisebenzi abaqhathi bebe sekhisa izinsuku zokusebenza into ezifana nalezo nje kubukeke ngathi umnyaka lo ubengathi unzinyana
kanti ke sekubhekwa ku 2020 Umnumzana Dumisani Leya uthi ukulungisa inkinga zeZimbabwe yiso isombululo senhlupho ababhekana lazo emazweni.
Mina isifiso sami somnyaka ozayo 2020 ukuthi sibone njalo kuvuka ispirit seactivism esike sabalala so ngesikhathi sabo 2005-2007 lapho ekade kuzwakala khona abantu abase diaspora ukuthi bayaphikisa njalo bayawusola bayawugxeka umbuso wezana uPF olokuvambile eZimbabwe sokuze kuyi 40 years
kanti ke imbongi ungangezwe uthi kungama iziphitiphiti zengxabano lokuhlukumezana eAfrika jikelele izimo zizaqala kuba ngcono emazweni kokuqela leZimbabwe nalesitulo 7 Johannesburg le South Africa inguBenedict Nhlapho
The sounds and colors of African soil. Why this animalistic behavior? Slaying and slandering fish. Scaring for scarce resources.
Sele kubonile na. Okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba lekroniko lithi umasipala wakobulawayo semise inhlelo zakhe ezimqoka eziphathisa uZulu ezigoqela ukubuthwa kwezibi lokuhamba kwezimota ezithwala izigulane ngenxa yokusilela kwamafutha ezimota. Lanxa kunjalo iphephandaba leHerald lona lithi akusela kusilela kwamafutha ezimota elizweni. Iphephandaba leli lithi indwendwe ebezibonakala emagalajini elizweni lonke jikelele kazisekho. Sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salibonani basakaza abathandekayo kunye nabalaleli bonke boStudio 7 okhulumayo ngohloniphana umoyo uPMDSA eGoli ngokuzalwa ephuma endaweni yaseNtepe eGwanda. Ngithi ngibulise zonke izihlobo zami ngiqala eNtepe abantu bonke abakwaPhindi ngeke ngabaqamba ngamagama emawali nabo bonke nje umuntu ozazi engiwakwaPhindi ngiyambulisa. Ngiye lami ngiyabulisa nakhona le eLupane ebukhweni bami ngiyababulisa khona le siyabonga lapha.
Bonani ku Studio 7 mina igama lami ngu Adolf Shaba thanda ukufisela umndeni wami nomalume wami lapha enze okuzalwa khona umama ePlumtree lapha engikhulele khona koNdlovu ngafisela umnyaka omutsha kuye kubazukulu bami abakobulawayo eLobhengula West laba ngithi umnyaka omutsha ka-2020 phinde ngiyekithi lapha ezalwa khona Emperengwa komatarusha lapho kunobaba ngimfisela umnyaka omutsha ka-2020 omuhle ogcwele izibusiso phinda ngithi umnyaka omutsha kumngane wami uJoseph Chuma okobulawayo engikhulelayo ngiyabonga
yebo igama uChriston Mbezi thanda ukubingelela izihlobo nabangani nje umnyaka kuphela abantu abangihlalanga nabo ikhrismasi yababulisa abakhona basemzansi abanye basekufane abasemzansi basikhona yabobulisa abasekufane ngisekhezi thayi bahle kahle ngabomosha fisela umnyaka olishukela 2020 akhulisa isihlobo labangane into zonke zehlukene yabo.
Salibonani basakazi beStudio 7 nabalaleli ngilifisela umnyaka omutsha omuhle ka-2020 ngiyethemba lezi nto eZimbabwe zizobe sezingcono njengoba sibe siphila ngaphansi kokuhlupheka kulomnyaka ukudubeka kuze kwafika ngokhisimusi abantu behlupheka. Mina ngiseJohannesburg igama nginguRobson Mwale ngibulisa eNtumbane ubabami labazukulu bami bonke ngithi bebe lonyaka omutsha omuhle ngibulise lakhona apha eJohannesburg abafowethu nabosisi bami abalapha eJohannesburg ngiyabonga.
Sanibonani basakazi beStudio 7. Hayi, siyaphila basakazi, mina uBhanda Moyo ebulilima West Plumtree komnyama esigabeni kondolwani wathi makhulela wathi nani. Hayi, umnyaka ozayo kuzaba nzima mina ngendlela embona ngakhona ngoba hayi vele lo usiqede nzima sokuthi situzalunga siyabe singazi ukuthi situzalunga ngoba kwenze njani. Ye, ngoba akulazulu akulamali yindlala ye hayi kunzima kakhulu umnyaka ozayo vele hamboni siqhuba kahle sibili kuzaba lokunzima uzaba lokunzima kakhulu ngani izulu liyana abantu bebengathembele ekulimeni inkomo zifile izulu kalikho akulatshani lakathesi so la mapolitiki akhona akazwakali baqinisa amakhanda nje abadala laba bathi siyalungisa lokhu yonke into isalungiswa yonke into from 2017 bathi bayalungisa namanje. Hayi madoda, hayi siyabonga. Tindedela abanye siyabonga. Hayi liziphathe kahle bakithi sibekezeleni sisebenziseni imibono yokuthi singalikhulula njani lizwe.
Yebo yebo, mthwakazi omuhle. Ngithanda ukubingelela igama lami ngiqhawuzehle. Bingelela izihlobo zami zonke, ngabingelela bonke abantu, Chris Gande wonke ngiyabingelela. Umnyaka omutsha ngokubona kwami umehluko awukho ngoba yona iparty ekhona manje yiyo yabe next year, so umehluko khona yabe uphuma kuphi ngoba yonke into akona nto etshintshileyo. I-government yabisebenza yiye khona manje, so umtshintsho yabukhona asiwuboni nje.
Ngiyabingelela kustudio 7 okhulumayo uJohn Khumalo ngilana eSouth Africa. Mina into engiyibonayo ngonyaka lo ozoqala ngibona inhlupheko edlula le ekhona manje ngoba singena kulo nyaka ozayo kungena mvula, okwamanje akuna mvula enayo and then amanzi awekho and isikhathi sona lesi sikusona njengamanje isikhathi semvula. Uma ivula ingane manje kusho khona-ke ukuthi ayisayobuya ine futhi imvula, okuyengikubona ukuthi lokho ikhona kuzoletha inhlupheko enkulu kakhulu ngoba ngaphandle kwamanzi akunakuphila. Amanzi awekho nje zonke indawo. And then futhi okunye engikubonayo ukuthi khona la eSouth Africa kuzoba nzima kakhulu ngoba nakho nje siyabona ukuthi bayacwila nabo njengayo iZimbabwe leya, akusenamsebenzi, abelungu abekho nabo bayahamba. Amapulazi lapha kunawo akasalinywa empty, lapho bekulinywa khona siyabona nje masihamba lana ukuthi hhayi akusenalutho, akusenabelungu. Nalabo imbijane lesisele bayahlaselwa, babulawe, batshontshelwe izifuyo. Manje kusho khona-ke ukuthi kuzoba nzima kakhulu unyaka ozayo. Ngiyabonga ngingamoshi isikhathi. Amen.
Labo-ke bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe uyenelisa ukusithumela owakho umbiko mlaleli kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iqembu labesimoslem abedlulise amalawulo ele-Al-Shabaab lithi yilo elithiye amabhomba adubuke abulala abantu abafika phose ikhulu eSomalia ngempelaviki. Uhulumende wakwele Botswana usecele inhlanganiso ezizimeleyo ukuthi zimphathise emkhankasweni wakhe okuvimba ukuzingelwa kwenyamazana zendle ngaphandle komthetho. Isicelo lesi siza ngemva kokubulawa kwabobhejane abalitshumi lantathu kunyanga ezintathu ezedluleyo. sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Odinga ukuncintisa emele ibandla eliphikisayo elama-Democrats kukhetho lukamongameli ngomnyaka ozayo, umnumzana Joe Biden, uthi ulakho ukukhetha umuntu olilunga lebandla elibusayo elama-Republicans ukuthi abe ngumsekeli wakhe. UBiden uveze lokhu izolo esemhlanganweni wokudinga usekelo esabelweni se-New Hampshire. Okwamanje umnumzana Biden uncintisana lamanye amalunga ebandla lama-Democrats agoqela umnumzana Bernie Sanders lo nkosikazi Elizabeth Warren bedinga ukumela leli bandla kukhetho luka-2020 ngolwezi. Ozakhethwa phakathi kwabo nguye ozanqikilana lomongameli Donald Trump owebandla lama-Republicans. Sebuze umgcinisihlalo webandla le-MDCT eMelika umnumzana Dan Moyo ukuthi uthini ngamazwi kaBiden.
Mina the way ngibona ngakhona, I think uBiden uyapolitika nje la, ngoba kusho ukuthi ngezinye indlela uzama ukuthi reach out to ama-Republican ukuthi athole abantu abaningi ukuthi bamlandele, ngoba babembona elama-views angabandluliyo ama-Republicans. Kodwa ukuthi into engenzeka, well, angeke ngithi it's never, but angiboni ukuthi suke kwenzeka lokhu, ngoba i-politics ze-America zi-polarized kakhulu between ama-Republican nama-Democrats. So angiboni ukuthi angakwenza eqinisweni, but kuma-primary la kungamsiza ukuthi abonakale njengo-leader o-moderate.
Kodwa emizameni yakhe yokuhuga ama-Republicans lapha gasoze aziphazamise yini azixotshele usekelo lwama-Democrats olwebandla lakhe, ngoba maningi ama-Democrats angafuna ukuzwa kukhulunywa ngama-Republicans.
Yikho la ngitsho khona ukuthi yi-risky ozomele uyabe eyithatha, kodwa kumele sikwazi ukuthi kulabaningi abangama-independence abaphakathi naphakathi kwama-Democrats, and usually yibo okuthiwa ngama-swing voters. So I don't think ukuthi uBiden lapho ucabanga ku-short term la eduze for ama-primary within ibandla lakhe lama-Democrats. I think ucabanga lana long term, mase kuyiwa ku-national vote ma kukuthi vele uyabe sekhethiwe, ngoba ngempela yena uzibona enguye vele ozokhethwa kuma-Democrats, ngoba I think ukhangela ama-polls atshengisa ukuthi hhayi ule-lead enkulu sibili ukuthi kuyathembisa ukuthi nguye ongakhethwa ukuthi amele ama-Democrats.
Wena ubona kusiba nguye yini okhethwayo?
Well, masisiya ngama-polls the way angakhona, kukhanya nguye sibili olidayo kuma-polls amaningi. Kodwa siyazi ukuthi ama-primary wona a-decide-ayo ukuthi ekugcineni. Ngoba I think sabona even isikhathi sika-Obama, around isikhathi lesi kwakungakacaci ukuthi nguye ongalida, ngoba kwakulabanye ababephambi kwakhe kuma-polls. Kodwa kuthiwe mase kuyiwa kuma-primary waqala ukuthi athole abantu abaningi abamsekelayo. So okwamanje kubonakala ngathi nguye uBiden, kodwa hayi angeke ngisho ukuthi sekudefinite ukuthi ngempela nguye ozokhethwa ngama-Democrats, kodwa kuyathembisa okwamanje esayidini la.
Umnumzana Dan Moyo ngumgcinisihlalo webandla le-MDCT khonapha eMelika.
Jerusalem, ikhaya lami, ilondoloze, uhambe nami. ishilana Jerusalem ikayala mi ilo noloze
Lingaba livuka njani kundawana zonke zelizwe Echolocho Plumtree Blawayo Kezi Harare Gwanda nitswile buya ne Bid Bridge siyalibulisa siyalibingelela siyalithanda lonke ngalo lusuku bakithi okulilanga lokuchina lika 2019 na Ubungumnyaka onzima mpela ebantwini abanengi. Silethemba umnyaka ozayo. Uzakuba ngumnyaka olempumelelo kini lonke. Siyabona laba ku Facebook lapha ababukeleyo. Sithanda ukulibonga njalo kule kulobani kulopolite ukwakuba maphosa ubukele siyabonga. Umusa mazvuko twena babankomo good morning and happy new year nami ngithi mnyaka omutsha mazvuko uyaqhubeka uthi bese ngithi happy new year ku family yako mathema yonke esenkayi kanye nabalaleli be VOA ngithi bangene kahle ku 2020 precious nyembezi masuku twena amavuko umsakazi Hayi sesithemba ukuthi 2020 uzoba ngcono provided abaholi bethu bezinuke amakhwapha besikhokele ngokweqiniso Mandla Joshua Yoram utwena livuka njani msakazi wethu ngibuka live from South Africa Siyabonga Mandla uyaqhubeka uthi siyabonga ngomsebenzi omuhleli wenzayo Sibusiso Ndlovu indlovu enkulu Uthi wena linjani msakazi happy new year inzima impilo kwela kithi angazi abadedi ngani laba abasiphetheyo ngoba labo bayabona ukuthi bayehluleka bekiwe spanda uthi wena siyabonga msakazi sivuka live sise cholocho komsikana kunjani cholocho spanda Queensman amadongo tilivuka njani basakazi libe lomnyaka omuhle. Mthandeni mqondisi Chibali utwena uvuka njani Nkomo hayi ngiyavuka emlaleli. Nkosimazi utwena baba Nkomo amavuko ngosuku lokugcina ku 2019. Baba Nkomo mina inkulumo yami iqonde nta kubaba uGawule. Ngimzwe ekhuluma izolo baba gawule sicela ukuthi uma wena udlile wasuta uyekele ukukhuluma into engasiqiniso nkululeko nkusta uthi wena yiyo eyoku hlukanisa unyaka lentunga yebo kunjalo thembani jiyane morning komo ngibuka ngise homestead ematop Master KG hamba lo nomcebo ngengoma emnandi besigqibela ke uhlelo lwalamhlanje ingoma ethi Jerusalem singake hlukana isikhangele bezihamba phambili Itale le High Court namuhla lizahluza isicelo somkakhe kamsekeli kamongameli uConstantino Chiwenga esokuthi akhululwe ngemali yesibambiso ukuqala aletheswayo elokuzama ukubulala umyeni wakhe. Iningi lithi liyathokoza ngokugqiba u-2019 namuhla ngoba ubungumnyaka onzima kodwa abanye bathi kubuvili bananjalo phambili. Kwanelo kwamanje likhumbule zikhona izakusihlwa ngo-half past seven na Mina elani astivaneni kusasa mhlaka 1 emnyakeni omutsha brand new. Olivalelisayo kwamanje ngontungameli Nkomo. Itshone kuhle.